Gibbs Dube, siyalambulela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhlaka 18 ngoNtulikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Silengqoqo lomunye othiwa wabuzisiswa ngamapholisa ngodaba lokunyamalala kukamnumzana iTai Dzamara, umnumzana Fidelis Fengu.
Ngibona ngani nxa ekhona ongaba kwazi ukuthi uDzamara engathi ngaba ngabantu MPC ngesikhathi esenze Occupy Africa Unity Square bayalo ukuyahlala phansi laye ukuthi bethi Occupy Africa Unity Square belaye, kodwa khathesi benyamalele sebengani ngabantu abazihluphayo ngokuthi engaphi.
Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni amavenda eHarare babikwa sebesiyathengisela koBulawayo.
Kulokhu everyday abantu bangezeleni ngathi sebegcwele ama-street umba thinga ngu-4 onke belokhu begcwala.
Kuhlelo lwethu lwabesifazane silengqoqo lomunye umama wabomanyano benhlanganiso ye-Women of Dominion eyangapha kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa abikwa esithi kawahlalelanga zandla kudaba lokucwayisisa ngokunyamalala kukamnumzana iTai Dzamara wenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square. Iphepha ndaba le-The Herald libike ngolwesine yonale iviki ukuthi amapholisa adinga ubufakazi obugoqela incingo ezazitshayelwa uDzamara ngelanga lokunyamalala kwakhe, lokunye okwakhulunywa ngumnumzana Energy Muthodi, umhlabeleli owathi uDzamara wabalekela kwele Botswana. Omunye wabuziswa ngamapholisa ngodaba lolu ngumnumzana Fidelis Fengu, ilunga lebandla leZANU-PF esixoxelaye ngalolu daba.
Okokuqala ngithi kumele sinqome uhulumende lamapholisa ngokuba bayazama ukwenza imisebenzi yokuthi badinge uTai Dzamara, njalo bayazama ukuba betshela abantu njengokwakhulunywa ngumthethwandaba we-High Court ukuthi amapholisa babe be-reporter every now and then ukuthi kuyabe kuhamba njani. Mbona amapholisa ayenza sebele umsebenzi wabo and yonke into abayizwayo kukhanya bayayilandelela, kungakhathalekile ukuthi vele kubani kumbe leqiniso linganani kumbe iyakhona iyihlekisa okunganani, amapholisa bayazama sebele ukulandelela. Okwesibili, ngithanda ukwazisa uZulu ukuba u-Energy Muthodi yindoda engani ayiphelelanga ekhanda, ukuthi singasuka sibe sesithayanisa amakhanda ngu-Energy Muthodi njengabantu beZimbabwe. Mbona siyabe siphambanisa ngumuntu odinga esingayithi ngesithiwa i-relevance, kodwa kumele sinanzelele ukuthi kukuba nguye kwakhe, simxolele njalo simamukele njengoba vele njalo ngoba singeza ke sibone ukuthi inkinga
khona. Kodwa kukhona yini okwaziyo ngomnumzana Dzamara langokunyamalala kwakhe?
Into mina engiyaziyo ukuthi abantu asebekhanye besiba le nto abayitholayo ngokungabonakali kukaDzamara ngabantu be-MDCT. I-MDCT isithuli isingasazakali, isiswele ukuthi iyenzeni njalo ibambeni, kodwa kuthiye kunyamalala lundoda babe sebekhanya sebevuka sebesithi bring back Dzamara, besithi phendukisana uDzamara. Kodwa isikhathi sonke lesi sebengela ngxoxa bangayitshela abantwana beZimbabwe. So ngibona ngani nxa ekhona ongaba kwazi ukuthi uDzamara engaphi ngaba ngabantu be-MDCT ngesikhathi esenze Occupy Africa Unity Square bayalo ukuyahlala phansi laye ukuthi bethi Occupy Africa Unity Square belaye, kodwa khathesi benyamalele sebengani ngabantu abazihluphayo ngokuthi engaphi, kuse ngesikhathi yena esenze umsebenzi bayalo ukuthi bemela. Yikho ke mina sithi hayi, abantu abakwaziyo ukuthi uDzamara engabe ngaphi, MDCT abantu abanjengabuSangiraya, abanjengabuJosikala, yiyo abantu abangasitshela ukuthi uDzamara.
Lo ke ngumnumzana Fidelis Fengu, ilunga leZANU-PF bekhuluma icingweni leStudio 7 eseHarare. Imizamo yokukhuluma lomnumzana Tswangirai labanye bebandla le-MDCT yehlule. Ekuqhubekeni kobudlwangudlwangu obubangelwe ukulwisana kwamapholisa kamanisipala labaphila ngokuthengisa izitaladeni zeHarare, abanye babo babikwa sebebalekele kobulawayo lapho asebethengisela khona. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathengisa izitaladeni kobulawayo umnumzana Dumisani Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi kobulawayo awukathinti kangako, sacela ukuthi nje singezelele kuminista ukuthi abantu badingele izindawo.
Kuyathembisa yini ngoba siyabona iHarare lakho babethenjiswa indawo kodwa kukhanya hayi kulomsindo. Kobulawayo kuyathembisa yini?
Hayi kobulawayo kuyathembisa ngoba kuhlelekile zonke izinto zangkhona, so sithemba ukuthi laba abarejistileyo bazathola izindawo.
Indawo zakhona zingapi njengoba kukhanya kungokunye okuhluphayo ukuthi indawo zingapi?
Sasuggest 5 feet, indawo leyana 5 feet yisasiyisuggestile. So I think kusakhangakhangelwa lapho, i-town planning isakhangela babona ukuthi bangancedise kanjani.
Kodwa khona wona umomo unjani okwakathesi abantu bengakasuki, bayathengisa yini mahlayana ezitaladeni njengalokhu sikubone eHarare?
Balokhu sebebaningi, I think abaningi sebebaleke eHarare sebebuya sebezohlupha ngapha kobulawayo, ngoba hayi kulokhu everyday abantu bangezelelingathi sebegcwele ama-street umba, I think angu-4 onke belokhu begcwala.
Babe bethengisani bona labo ikakhulu abavele eHarare?
Abantu bathengisa ama-second hand clothes lempahla nje, yibo abangani bayahlupha.
Wona amapholisa sikhuluma nje kababophi yini abantu bona laba ababethengisa impahla ezinjalo?
Hayi amapholisa abophi bantu, ngicina babethe umsebenzi we-city council, babethe nxa i-city council amapholisa e-city council nxa zokuqalisa ukubotshwa kuzasebenza amapholisa ngakho e-city council, bona bakaqalisa ukubotshwa ngoba bakatholi instruction yokuthi babophe.
Lo-ke ngumnumzana Dumisani Ncube, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa izitaladeni kobulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Idale lePhalamende elakwele South Africa selithumele ikomiti emphakathini ukuyahlolisisa ngembangela yokuhlaselwa kwabamanye amazwe osekuhluphile elizweni leli. UBenedict Nhlapho uxoxa lomgcini sihlalo wale ikomiti, yena othi lamazwe alezizwalane zawo akwele South Africa kuzakhulunyiswana lawo ukuze kuxazululwe lolu daba.
Ikomiti le elamalunga agoqela awePhalamende elizwe lawePhalamende ezabelo isingenile endaweni esijeneyo esabelweni seGauteng laKwaZulu Natal, lapho ehlangane khona labameli bezakhamizi zakuleli, abenhlanganiso ezimela abakwamanye amazwe kanye lamapholisa. Umgcini sihlalo walekomiti unkosikazi Ruth Bengu utshela iStudio 7 ukuthi inhlolisiso yabo izafinyelela kuye wonke umuntu ozaphathisa ikomiti le ukuthola zonke izizathu ezibangela ukuthi abakwamanye amazwe bahlaselwe.
Loko kuxabana, loko kushayana, loko kukhomba ukuthi kukhona into eyinkinga. Okufanele siyifune ukuthi yini le eyinkinga, nokuthi ke leyo nkinga ekhona idalwa yini. Mase ubheka lapho ke kuzodinga ushona emuva ukuthi la mazwe analabantu isimo sezomnotho emazweni abo simi kanjani.
Lobanje likomiti khangelelwe ukuqeda umsebenzi wayo enyangeni ezimbili ezizayo. Unkosikazi Bhengu uthi sebeqalile ukuthola imibono ekhombisa ezinye zembangela zokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe. Uthi bakhona abathi abakwamanye amazwe babathathela imisebenzi. Abanye njalo abathi kutheliswe ibuyanga kanye lokoma kwezomnotho kubikwa beqedela lolulaka phezu kwezizalwane zakwamanye amazwe. Ngakolunye uhlangothi, izizalwane zakwele South Africa ezithe ngokuswela imisebenzi zaqala inhlelo zokuthengisa ezitaladeni kanye lokuvula amavinkili amancane ezindlini, ziqala udlakela nxa sezibona abakwamanye amazwe sebezoziminyezela kulezi nhlelo zokuziphilisa. Unkosikazi Bhengu uthi abakwamanye amazwe bona bathi into enkulu ebasusa emazweni abo yikungami kuhle kwezomnotho. Uthi bakhangelele ukuthi ngemva kwale nhlolisiso bethule umbiko ozabalako konke okuzasiza uhulumende ekuthatheni amanyathelo.
Iripoti yethu izoba nokuthi sibone ini, abantu basitshele ini, nokuthi sibone ukuthi lokho kufanele kulungiswe kanjani. Uma kuza ke kulokho kokuthi sibona ukuthi kufanele kulungiswe kanjani, that is a recommendation. Iparlamente lizo decide ukuthi le nto le seyirecommendile thina liyayi implementa na.
2008 uqhamuka udlakela lokhlaselwa kwabakwamanye amazwe lwachiya abantu abangamachuma isithupha lambili befile. Loluko olusanda kuphela lubulele abayisithupha kugoqela loyedwa oweZimbabwe. Loba kunjalo baningi abathi inhlolisiso yale komiti yikuchitha isikhathi kanye lemali. Njengoba sezake zabakhona ezinye ezifana lale kodwa akekho owazihlupha ngokwenza lokho okwakuthiwa kwenziwe ukuze kwenqatshelwe olunye udlakela. Umnumzana David Kothe, isikhulumeli samagqwetha ezamalungelo oluntu kwele South Africa, uthi akathembi ukuthi uhulumende uzazihlupha ngempumela enhlolisiso yale komiti.
When we look at those recommendations from 7 years ago, is that they haven't really been implemented. So unfortunately,
kunocwaningo olwenziwa eminyakeni eyisikhombisa edluleyo, kodwa impumela yalelo cwaningo kayizange isetshenziswe. Ngenxa yalokho, akunanto enziwayo ukwenqabela izenophobia. Indlela uhulumende akhangela ngayo abakwamanye amazwe ngayikatshintshi kusukela ngo-2008.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Promise Sibanda laye uthi kayikho into emjabulisayo ngumsebenzi wale ikomiti.
Lokho kuyinto enhle asebeyisukumele bayenza laphana. Kodwa mina ngowami umbono laphana ngisuke ngithi ngoba ke izenophobia le esanda kudlula asiyokuqala ukuyibona laphana, siyibonile laphana April May 2018 isenzeka imizamo yayenziwa efana laleyi, kodwa ke kuphinde kanjani ukuthi yenzeke izenophobia? Kuchithi kusadinga ke umzamo emkhulu okumele yenziwe.
Loba kunjalo bakhona bathi indlela uhulumende wakwele South Africa athwaliswe ngayo amagapha avuzayo zinkokheli zamazwe e-Africa kulandela ukuhlaselwa kwezizalwane zawo kwele South Africa yikho kuza kwenza uhulumende enze konke okuzacetshiswa yile komiti. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz. Okwamanje ke sengidede la emuva ngilichiya izandleni zika Praxedis Jeremiah esipha uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo lwethu olukhangela indaba ezibhekane labesifazana empilweni. Igama lami nguPraxedis Jeremiah, ngimele uStandekile Mhlanga ovame ukulinika lolu hlelo maviki wonke. Lintambama sixoxa lo nkosikazi enithokozani Ncube, umnini bhizimusi wesifazane osebenzela eZimbabwe.
Ngihlala eBulawayo but silendlu futhi eHarare, so siyantshintshanisa. Sometimes siseHarare, sometimes siseBulawayo. Nilama bhizinisi atheze, sile ama lodges lama real estate koBulawayo, and then eHarare ngile truck in lapho kubuya khona kuzophumulela ama truckers, ama long distance truckers. Umsebenzi wami, but my main one, ngokwakha mina ngiyakha izindlu. I'm a property developer ngesikhiwa.
Uyibona iphumelela na ibhizinisi phakathi komumo ungamuhle kangaka wenotho eZimbabwe?
Akakhulu. Into enhle about iZimbabwe is nxa ungakwanisa ukuthi uzibone uzingenise ku-business oyibona ukuthi leyi ngayikwanisa, uhluzimisele ukuthi come what may, kumele ngiyenze into le isebenze. Ngathi mina kulula because abanye sibili omama abazimiselayo ekhaya ukuthi bafuna ukusebenza, hayi bayasebenzeka. Baningi sibili omama ngilabangani bami abangama-miners, bayamine gold, abanye bayenza okwe-retailing okuthengisa banamashophu. Abanye bayenza ukwakha, mina ngazimisela ukuthi ngifuna ukwakha. So ngiyathenga ama-stand ibe sengakha izindlu. Ezinye ngiyathengisa, ezinye ngiyazigcinela sibe ngezami, then ngiyarentisa out. bese ngithola lami okungcedayo khona apho. Then lama shops, sinama shops okurentisela abantu.
Ubona njengabomama ukuba liyenelisa na ukuthi lisebenze emsebenzini ovame ukusetshenziswa ngabo baba.
Kakhulu omama phela eZimbabwe singathi thina sebedonselana sibe labo baba. Because you find what even farming sibe no ezokulima lesi. Omama bayazama kakhulu. As I'm saying, even into the mining, into the security, lezi mlomkano wamunye la wenza oku security. Ule one of the biggest company in Zimbabwe, ona ma security company. So Ndlovula yomngani wami kakhulu. So uyabona ukuthi wena ngokwakho ungasitshela ukuthi uyakwanisa uyayenza sibili. But of course asifuna ukukhuluma amanga. Sometimes kule ezinye izinto ezingakwanisa ukulimitha. Daraje dami lami ngizimelele lami, you know. Ngithengisa ifuel ngelama truck ayithwala ifuel ngiyenza konke. As you can see even now angithi sengisithi sengakha izindlu. Lami ngiyazibona ngilesifiso sokuthi khona lapho abakwana khona lami ngifuna ukukwana. Even khathesi business yami sengikhuphele phandle kweZimbabwe. Angisameleli ukuthi ngidinge ama-business kuphele eZimbabwe. Khathesi ngifuna odingana la ma-concession, actually ngila ma-concession esenginikwe wona ukugamula izihlahla e-Angola. Ngibe lami ngiprocess izihlahla zona lezo sengihamba yothengisa eChina. So imamishini nami kudala ngathenga so kukhona konke. Khathesi sobe ngikhuluma lo muntu kade engitshela ukuthi sebe kummelele. So angimelele ukuthi uncibuza ngenzela ngitsho. Ufuna unciba ngikhona la yakabo uyazongicela imali.
Lapho ke belilalele kuhlelo olukhangela izinto ezibhekana labomama empilweni. Lapho ke bengixoxa lonkosikazi Annie Thokozani Ncube, umnini bhizimusi wesifazane osebenzela eZimbabwe. Lo nguPraxedes Jeremiah, ngimele uSithandekile Mhlanga ovame ukulinika lolu hlelo maviki wonke. Lalelani njalo kuvikelizayo.
Hayi sibongile kakhulu Praxedis ubelelanga elihle. Ingoma kaGregory Isaacs isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ingoma ethi you are my number one, if you want to be my number one. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Sibe lengxoxo lomunye othiwa wabuzisiswa ngamapholisa ngodaba lokunyamalala kwamnumzana iTai Tsamara. Lilale, igama lami nguChris Gande.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.